Isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizazi zakuba minimize manxa kwakulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction. Kodwa laba ama-ceremonial mayors bona kabala amandla ukuze banikeze i-direction.
Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya elokho evota ekhangela amabandla ezombusazwe kulokukhangela abancintisayo.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadiyela umsebenzi wakhe wobugqwetha, wadiyela inkululeko yakhe kugoqela langesikhathi lapho esibhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana loNelson Mandela.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bamanyene labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lowaba ngumongameli wakuqala kulelo lizwe ekhululekileyo eleMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki esebenzisa abantwana besikolo emhlanganweni yabo yamarali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso le ye-We Pay You Deliver Trust ngokhetho lalonyaka iveza ukuba uZulu ukhanya elokho evote ekhangela amabandla ezombusazwe kulokukhangela okumele bakwenzele ngabantu abancintisayo ngokwabo. Intathe zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ye-We Pay You Deliver Consortium bethule impumelo yenhlolisiso yabo embuthwaneni owenzelwe Magolisi Resort. Iningi labakade besemhlanganeni lo liveze ukuba abayithembi ikomishini eqondisa ukhetho e-ZEC ukuthi ingasebenza ikhululekile, bekhuthaza ukuthi ukhetho lwezabelo lomasipala lwehlukaniswe lolukamongameli. Isikhundla sikameya sibuyiselwe amandla okuba ngu-executive mayor njengakudala. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eshitungiza and Manyame Resident Association, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lokhu kungaphathisa kakhulu.
Indubo ezikhona kathesi kuma local authorities bona ukuze ezinye indubo lezizazi zakuba minimized manxa kwakulo executive mayor okwanisa ukuze aphe i-direction. Kodwa laba ama-ceremonial mayors bona kabala amandla ukuze banikeze i-direction, banikeze labo ukuthi umsebenzi kufuze uhanjiswa njani.
Amadolobha amaningi abhekana lenkinga zokungenelisi ukusekela uZulu ngokudingakalayo okufana namanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi, ukutholiswa kukagetsi, ukulungiswa kwemigwaqo lokunye okunengi. Umeya wedolobha leChitungwiza uKhansela Godwill Moshangwe utshelele umhlangano ukuthi inkinga lezi babhekana nazo zikhathi zonke minyaka yonke, njalo zidinga ukusebenzelana ndawonye. Ethi ukuthuthukiswa kwezikhundla lesihlalo sikameya kungaphathisa.
Executive mayors, we should reintroduce executive mayor ceremony.
Ukuqakathekile ukuthi sibuyisele omeya abalamandla ama-executive mayor, ngoba omeya abengelamandla ama-ceremonial bengenelisi ukutshengisa ubungcishi lolwazi lwabo. Amandla elo town clerk ungumuntu oyabe engakhethwanga ngabantu.
umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo ezakhamizi e-Combined Rural Residents Association eyingcithi njalo kwezombuso wamadolobha umnumzana Mfundo Mlilo uphe umzekeliso wemali ezitholakala emadolobheni ethi iningi lazo ziya kuhlangothi lukahulumende olubuthelela ke imali yendleko kahulumende ezinara kulokuya emadolobheni.
Sakhala idolobho leHarare liyale lahlekelwa imali engafika 70 million. Imali engasetshenziswa ukuthi imigwaqo ilungiswe. Sizothola ukuthi umnyaka ka 2017 izinara ibisele kumasipala wedolobho leHarare less than 5 million okuthi ukuthi imali engafika 65 million ihamba kuhulumeni ingalungisa imigwaqo yethu. Uzathola ukuthi imigwaqo yemadolobheni ilokhe isiya ngathi quality yayo ilokhe isiya phansi.
Ingcwethi eziningi ezicubungulayo ngezombuso wamadolobha ezikade zikhona embuthwaneni lo zikhuthaza uhulumende ukuba asekele amadolobha ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% yemali yonke ayitholayo ukuze asebenze kakuhle egcwalisa indingeko zeziqondiso zokuthuthuka kwamadolobha ngaphansi kwama-MTGs. Ezinye zazo zikhuthaze uZulu ukuba akhethe abameli abalakho ukumela izifiso zabo ethi kula madolobha alenhlelo ezile mali eziningi kodwa abakhokhelayo bengela ngitsho lolwazi lokulondoloza leyo mali lokusetshenziswa kwayo ngolanzelelo. Inkokheli zikahulumende zihlala zisitsho emhlanganweni yamarali ukuba kulandela ukhetho oluza kuba khona mhla ka 13 Ntulikazi lonyaka sebezahle belandele umbuso we-devolution ngokuphangisa njengokudingakala ngaphansi kwesisekelo sombuso. Inhlanganiso yokupay you deliver ibunjwa zinhlanganiso ezigoqela iHarper Group Trust, Harare Residents Trust, Bulawayo Progressive Residents Association, iCombined Harare Residents Association CRA, leMasingo United Residents Alliance lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zisenza imisebenzi etshiyeneyo yokusiza umphakathi njengendlela yokunanza ilanga lokuzalwa, lo waba ngumongameli wakuqala walelo lizwe lithola uzibuse eleNelson Mandela International Day, kulexuku lezizalwane zeZimbabwe eJohannesburg ezikhethe ukuchitha lesi sikhathi zikhuthaza abeZimbabwe ababhalisele ukuvota ukuthi bengakhohlwa ukuya ekhaya bayivota mhla ka 30 kuNtulikazi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngobemunye endaweni eziningi zeSouth Africa kukuqela endaweni yemvezo esabelweni se-Eastern Cape lapho kuzalelwa khona uMandela. Abantu bebethakazelela ilanga le-National Mandela International Day endaweni eziningi zelizwe. Abanye bebesipha abahluphekayo ukudla, ingubo nokunye abakudingayo empilweni. Lokhu bebekwenza okwemizuzu ngamajuma isithupha lasikhombisa 7 minutes njengendlela yokuhlonipha iminyaka ngamajuma isithupha lasikhombisa eyaqedwa kuMandela elwiza ukucwasana imibala nokuncindezelwa kwabansundu. Ezinye zalonze ezimbabwe eJohannesburg zikhethe kunanza leli langa zisenza okwehlukileyo. Phansi kobukhokheli benhlanganiswe African Diaspora Forum, abeZimbabwe laba bebesebenzisa isikhathi sabo lesi beselokishini leUvele eJohannesburg besipha izalwane zeZimbabwe amaphetshana akhuthaza ababhalisele ukuvota ukuthi balungiselele ukuya ekhaya bevota. Wawubekhokhela lo mkhankaso umnumzana Ngqabutho Mabhena ukuthi abakuthole kulo mkhankaso kuyadanisa omanisayo.
Esikutholileyo ukuthi abaningi ababhaliselanga ukuvota, abanye futhi abakhala ngakho bathi bona ukhetho veleni selutshontshiwe. Kanti ke abanye futhi abezikhulumisana labo bathi bona akusela abantu abangamakhandidethi, abantu abaqotho sekulamasela kuphela, bathi kabasakwazi bavotele bani ngoba abantu bahamba befuna ukuthi baye ephalamende besiyatshontsha.
Umnumzana Standlovu laye ophatheke kulumkhankaso uthi bayazigqaja kakhulu ngomsebenzi abawenzileyo ukuhlonipha ezinye zezinto eziqakatheke kakhulu emzabalazweni kaMandela.
I believe Nelson Mandela walwela ukuthi general abantu global bebe ne right to vote. So today ngokuhamba kwethu outside esitarajeni izimvu nomobilizing people to vote, I think it's a good honor to a man like Nelson Mandela who was teaching about amalungelo abantu.
iningi eliphatheke kulomkhankaso obukhuthaza njalo abangabhalisanga ukuthi bakhuthaze izihlobo zabo ekhaya ziyevota lithi ukuzinikela kwamandela esenzela abanye yinto abafisa kakhulu ukuthi yenzeke kunkokheli ezanqoba ekhethonoluzayo. Le nto njalo efithizele umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa enkulumeni yakhe yokunanza lelanga.
He sacrificed his career as a lawyer. He sacrificed his freedom even as he faced the prospect of a death sentence.
Wadela umsebenzi wakhe wokugqweka. Wadela inkululeko yakhe kugoqela nangesikhathi lapho esibhekane nesigwebo sentambo. Akekho omunye ofana lo Nelson Mandela.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kukhanya bahle balahlekelwa lithemba ngokukhetho ngesikhathi besalelwa kuvota besemazweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo uphe incwadi yemvumo yokuthi amapholisa ayebopha ilunga lebandla le-MTC T elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa i-warrant of arrest ngemva kokwehluleka kwalo ukuza emthethwandaba namhlanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
I-warrant of arrest leyo iphiwe amapholisa ukuthi ayebopha uKunashe Mutshengwa ongomunye wabancintisa bedinga ukumela ibulawayo South edalele ephalamende emele umanyano we-MDC Alliance ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza edale. Umtshengwa ngomunye wabantu abane abafunyenwe belecala lokubangela ubudlongudlongu ekulwisaneni okuqhamuke emahofisini awe-MDCT kobulawayo ngoMbimbitho. Abantu abalishumi lambili babotshiwe ngemva kwalesi sehlakalo, kodwa abane ababalisa yena umtshengwa, uMalandu Ncube, uPhillips Maka lo-Eric Gono yibo abafunyenwe belecala, ngakho-ke bebemele bagwetshwe lamhlanje. Umanji uStembile Ncube uthi ubelungele ukugweba abanelaba, kodwa akwenzakalanga lokho njengoba umtshengwa ubengekho. Igqweta labanelaba umnumzana Prince Buje Dube okade ekhona edale lamhlanje ucele uxolo esithi ubekhulumisana nje lomtshengwa isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba namhlanje. UDube ugcine evumelana lomthethwandaba ukuthi isigwebo sethulwe mhlaka 23 Ncwabakazi, kodwa uzimisele ukuthi lesi sigwebo sethulwe loba kusasa nxa kuyukuthi umtshengwa engatholakala. Ugcine ngokutshela intatheli zindaba uDube ukuthi ukungezi kukamtshengwa laye kummangalisile okwamagama njengoba bebekhulumisana kuhle isikhathi sonke lesi ngokuza emthethwandaba. Umtshengwa labanye bakhe bebethoniswa bevela ngekhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso eyebeyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni ethulethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi oweAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uthi wamukela ngenjabulo isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokuthi ibandla leZANU-PF lingasebenzisi impahla zesikolo kanye labafundi nxa liqhuba imihlangano yalo yezombusazwe. Umnumzana Obert Masarure, isiphathamandla somanyano lo, oyiwo owakhweza lolu daba emthethwandaba, uthi bazamangalela ibandla leZANU-PF lingaqhubeka likwenza lokhu nge-contempt of court. Udaba lolu lulokhu lusahluzwa emthethwandaba ngemva kokuba ibandla lezanu-PF likhweze amaphepha aluphikisayo. Asizweni umbono wengcwethi kwezemfundo lamasiko umnumzana Isaac Mpofu ngalolu daba.
Thina abanye sikubona ukuthi lokho kakufanelanga ngoba kuphuthisa abantwana ukufunda. Njalo kungenisa abantwana emicabangweni engabalingananga. Izinto ezikhulunywa emaralini ziphongudlula emakhanda nje abantwana abakwazi njalo ababuzwa ukuthi kukhulunywani. Abantwana basuka babumbe imicabango ethile eminingi yayo engafanelanga. Nxa kuchothozwa abanye abantu, abantwana sebefunda ukuchothozwa abanye abantu. Nxa kuthethiswa abathile, abantwana labo sebefunda ukuthethisa. Sike sakubona kakhulu kakhulu ngombuso odlulileyo bese kuyangisa obekusenzakala emaralini ukuthi sekuphelile. Singaze satsho sibili. Sibona thina abanye abezemfundo ukuthi abantwana abayekelwe bakhule bengangenwanga izinto lezi ezepolitiki. Ipolitiki ivele iyadunga ingqondo, iletha inzondo njengoba ngisitsho. Kumele abantwana bangathathelwa njalo isikhathi sabo sokufunda.
Ukusetshenziswa kwezikolo ke lezinye nje impahla zezikolo lokuthi ababalisi baye emhlanganweni lo.
Uvele kathi isikolo kuyini? Isikolo yindawo yokufunda, asiyo ndawo yezombuso. Isikolo yisikolo ukuthi abantwana bazuze ulwazi, babumbeke izimilo zabo, yikuqhwalisa abantwana engqondweni. Njengoba ngengatsho bezwa izinto zenzondo, zwa izinto zolaka. Amatitsha nxa engafukwa ukuthi lawaye eralini, amatitsha wonke kayisuwo waleyo phathi eyabi kwenza lokho. Yikufuka abantu, kubamba abantu ngamandla.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi kwezemfundo, sixoxela ekobulawayo. Ulife Talk lamhla sikhangela ukuqhubeka kwamalungiselelo okhetho lalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lePhalamende, amakhansila lokunye kuhlelo oluphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhambo lwendizamtshina phakathi kwamazwe angomakhelwane i-Eritrea le-Ethiopia luqale lamhlanje ngemva kweminyaka ethile, okuyisibonelo sokuvuselelwa kobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umcebisi omkhulu kamongameli Donald Trump wezenotho engumqondisi we-Council ye-National Economic Council uLarry Kudlow wetheswa umongameli Jinping wele China umlando wokudonsa inyawo kumacebo akhona okusisisa ingxabano ekhona phakathi kwele Melika lele China kwezokuthengiselana. Esigabeni sethu lapho esikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uPresident Jeremiah ube lethuba lokuxoxa lonkosikazi Lumbi Mlambo, yena owasungula inhlanganiso ebizwa ngokuthi JB Dondolo encedisana labafo wakhe ngemva kokubhubha kukayise. Linhlanganiso uthi bayibumba ukuqhubekelisa phambili umsebenzi owachiwa nguyise wokunceda umango lapho abadabuka khona eNyamandlovu.
Unkosikazi Lumbi Mlambo, ngihlala lapha eTexas. Ngilemuli labantwana, ngabuya lapha eMelika ngo-1985.
wavele usuyendile kuseZimbabwe kumbe uyendele usula?
Ngendele sengifike khona eTexas. La bantwana babili abafana.
Ngizwa-ke usithi wena selasungula inhlanganiso. Ungasichasela ngamafitshane elinhlanganiso.
I-organization yethu le sithi ngu-JB Dondolo. Ibizo layo nelikababa wethu owasichiyayo. Inhlanganiso yaqalisa ngo-2012.
La iqalisa ngenjongo bani?
Sayiqalisa ubaba lapha nesedlulile. Ubaba wayethanda ukunceda abantu. Wasichiya njalo lo msebenzi lo khonaphana adehlezi khona lo mama enyama yendlovu lapho esakhula khona. Sifuna ukuthi umsebenzi lo uye phambili siwuqedise ngoba kulo msebenzi omningi besisebenza nje khonaphana le university abathi yi-NUST ukuthi basincede ngama-research amanzi. Kwenzela ukuthi sibone ukuthi kulani lapha emanzini ngoba sifuna ukuthi sifake i-water filter yamanzi ukuthi sincede abantu.
Likwenza lincediswa ngabanye abakhona lapha eMelika?
Ye, basinceda kasibili laba lapha eMelika. Basinceda nje ngokuthi sometimes sifuna izinto ezincane njengezinto ezifana lezivalo, lama-window, lama-roofing, ama-equipment, lakho konke khona khona esithi ngama-basic necessities ngoba kuyafunakala khona phana esibhedlela ekhaya.
So likuhambisa njani na ekhaya nxa kukuthi selikutholile lolo ncedo?
Siye khona lekhaya lakhe siyebona ukuthi sibona ukuthi lapho umsebenzi lo uhamba kanjani. Sihambe lakho futhi kumbe sihambe so sikushiphe kuhambe khona kuyefika khona lekhaya. Sabe sikufaka nje khona phana emsebenzini.
Linhlanganiso vele lisungule njengemuli yakwenu kumbe nguwe wedwa?
Imuli yakwethu ayisini ngedwa, hayi sonke nje siyancedana ukuthi nje lathi siqedise umsebenzi kababa lo kube le clinic esebenzayo khona phana enyama yendlovu.
Wena labafo wenu?
Ah, sibanengi sibili. Ifamily yethu inkulu kakhulu, si-11 total. Yini ngikubona ukuthi uhambe kuhle. Sonke sanceda nje ukuthi sibone ukuthi uhamba kuhle. Ngebizo likababa wethu, uJP Dondolo.
Ikho-ke ngizwa uthi wena lilomkhosi elilawo mhla ka-28 Ntulikazi. Ngowani lomkhosi?
Lapha mhla ka-28 siba lo mbuthano okubona abancedayo khonapha eTexas. Sibabonga ngoncedo ngoba basiphathisa ngomsebenzi wethu lo ukuthi banganceda ngapi. Nxa sithi sifuna lokhu lalokhu, into lezi zincane esifana lezivalo, lama-window, lakho konke ama-paint, ama-water pipes. Basinceda nje ukuthi bathi lathi silakho khonokho singakunika uhambe lakho ngosiye ekhaya uyefaka laphana uqeda umsebenzi lo. So sabe sibabonga kukho abakwenzayo ngoba kuyanceda kakhulu sibili, even benika nje okuncane khonokho nje okuncane lakho kuyanceda kakhulu khaphana emsebenzini.
Lifuna ukubabonga ngayiphi indlela?
Funa ukubabonga ngokubapha imivuzo, ama-awards. Sinika abayisikhombisa abagoqela Monica Johnson, Leanne Locking, Noah Makasa, Colby, Christina labanye abaningi.
Lahlangana labo ngaphi ukuze balincedise?
Sahlangana labo khonapha eTexas City. Saba ngabangane, sazana okweminyaka eminingi kakhulu. Nabo babona ukuthi hayi lathi lapha ekhaya kulo mncedo, so basinceda sibili kakhulu.
Ilizwi ongaliphosela kulabo abasekhaya njengehlanganiso, wena njengawo okhokhelayo bemuli yangini ukuthi lincedise eklinika yenyama endlovu?
Engingakutsho ayikuthi thina lapha eMelika asilikhohlwanga. Ubaba wafa yela sekho, kodwa silesifiso sokuncedisa khona ngapho ekhaya. Sizoqhubeka siye phambili ngomsebenzi lo, lithole izinto zonke lula lani khona ngapho.
Ufiselani abantu ngalesi sikhathi sokhetho?
Sifisela ukuthi kube lokhetho oluhle, olulokuthula, konke kube kuhle, kuhambe kahle, abantu bonke baphile kahle.
Lo bekungunkosikazi Lumbi Mlambo, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu labesilisa elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesithathu ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni ye-Queen's Sports Club namuhla. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukuthaya ibhola lathola amaranzi ayisithupha lesikhombisa lahlekelwe ngabadlali bonke. Kwathi elePakistan seliphendula latshaya amaranzi angamatshumi ayisithupha lathoba munemunye kungakafiki ama-overs alitshumi njalo lilahlekelwe ngumdlali owodwa kuphela. Limpumelelo yomdlalo namhla itsho ukuba iqembu lePakistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yohlobo le-One Day International njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawa maqembu okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo okaptini weqembu leZimbabwe uHamilton Masakadza uthe vele iqembu lakhe namhla kalizange lidlale kuhle njalo sokuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukelela umdlalo njalo yintathelo zindaba yezemidlalo uNesh Mkokoerra uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi kweleZimbabwe kumele ixoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaxabulwa kabuhlungu.
Ukudlala kweZimbabwe namhlanje akubanga kuhle njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hayi abenzi kuhle ikakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola behlulekile okuyinto eyangisayo okokuthi iZimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eye-Queen's Sports Club. Esibona zani kumele kwenzakale ukubana abadlali abanye njengabo Risikanda Raza labo Sean Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu ngoba laba abatsha hayi kukhanya kwehlula.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamakhulu amabili lelilodwa emdlalweni wakuqala kwathi kowesibili litshaywa ngamawikhethi ayithoba munemunye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu leZimbabwe lelePakistan ukhona ngolwesihlanu kuthi owesihlanu njalo ngokugcina ukhona ngensonto. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ndisile themba liyukholisile liwuzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyane labaselizweni lelo ukunanza ilanga lokuzalwa lwaba ngumongameli wakuqala weSouth Africa ekhululekileyo eleMandela International Day. Ababalisi bemaphandleni bemukela isinqumo somthethwandaba sokuthi amabandla ezombusazwe engaqhubeki sebenzisa abantwana besikolo emihlanganweni yabo yamarali. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.